Ngomnyaka 1980 lapho ilizwe leZimbabwe lithola uzibuse kube liqembu lakuleli eliphatheke kwimidlalo yama-Olympics elizweni laseSoviet Union, njalo kube khona iqembu elimela ilizwe emdlalweni we-hockey elibe lodumo emhlabeni jikelele ngemva kokuthola imendulo yegolide. Kwedlule iminyaka eminingi ukuze ilizwe leZimbabwe liphinde lithole inye njalo imendulo kwelimidlalo yama-Olympics, njalo lokhu kwenzakale ngemva komnyaka ka-2004 langomnyaka ka-2008 lapho intombazana edlala umdlalo wokuntsheza uKirsty Coventry aphakamise khona igama leZimbabwe ngokuthola imendulo ezimbalwa. Phakathi laphakathi kokunqoba kweqembu labesifazane le-hockey lokunqoba kukaCoventry kuke kwaba lensuku ezimnandi emidlalweni egoqela i-tennis, i-cricket kanye le-rugby, yona ebiqhuba kuhle emidlalweni yezizwe zomhlaba. Iqembu le-tennis kucele labesilisa ebelikhokhelwa ngabakoBlack uByron Lowain limele ilizwe leZimbabwe esigabeni saphezulu okweminyaka ethile, yikanti udade wabo uCara laye ube yintshantshi kucele labesifazane. Iqembu elimela isizwe emdlalweni we-rugby lona liphatheke kwimidlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ka-1987 langomnyaka ka-1991. Ele-cricket lona like lenza izimanga lalo kwimidlalo yezizwe zomhlaba ngesikhathi lisadlalelwa ngabadlali abagoqela amajaha koFlower, uGrant lo-Andrew kanye labanye abafana lo-Edo Brandlos kanye lo-Heath Streak. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors lalo like laphatheka kwimidlalo ye-Africa Cup of Nations ngomnyaka ka-2004 kanye lomnyaka ka-2006. Sesiside kodwa isikhathi abalandeli bomdlalo wenguqu bamamatheka ngentokozo bethokoziswa yokuphumelela kwezizalwane zeZimbabwe kwezemidlalo. Isiphathamandla somdlalo wenguqu uKennedy Ndebele uthi ezemidlalo kweleZimbabwe zibhekane lobunzima ngoba kulendleko eziningi ezibhekane laba lamaqembu ezemidlalo.
Ukuthi bona ukuthi uthole impahla zokudlalisa kumbe ngamabhora kumbe yini kuyabhadalwa iduty yonke into yakhona. Hanye manje uthathi sesenza into yamakhompyutha ibuye aba amakhompyutha badle bathi ikhompyutha nxa uyibisa awuselabo duty. So kuyadula khona ukuthi noma lana lowo zama ukwenza okuyithimu kwakho okuncane ngoba uthengele umntwana amabhora ukuthi adlale abe kunzima ukuthi wabise elizweni.
UNdebele oqhubekele phambili wathi ukungaphatheki kwabadlali baseZimbabwe emidlalweni yezinga laphezulu njengalokhu kwakusenzakala kudala yisibonelo sokuba isimo kasilunganga kwezemidlalo.
Ngazi uyephumana labantu be-cricket, i-cricket sasilidlala i-cricket yonke indawo. Ikanti ngo-1980 hockey yahamba badlala ngaphi? 1980s laba ama-players abanabo Peter Nkomo bahamba badlala eMoscow bedlala ama-Olympic. Ngakubona kungayenzakali vele ukuthi kukhona okunye.
Esevala uNdebele uthi yena kuqakathekile ukuba kube nenhlelo ezicacileyo zokuthuthukisa ezemidlalo kweleZimbabwe.
Intshosa yethu izakhanya mhla siyahlala phansi sifake ukuthi uhlelo sifuna lokho ukuthi iclub kumbe kuthiwa ku-premier kufanele iyazakale ngokuthi itholakala ngaphi yona iclub bani ilani kumbe ama-ofisi kumbe abantu abasebenza khona nsuku zonke selitshintshile phela ibhola. So kwethu ukuthi sikufanele sihlale phansi sihlele kumbe silamanda 14 kumbe sifuna ukuthi siqualifye ku-Africa Cup of Nations kumbe sifuna ukuqualifya ku-World Cup. Xa ukuthi yikwesikhangati ukuthi kwesiza measure ngakho ukuthi siyaphumelela yindlela esikhangelele yena le.
Emdlalweni wokudinga iqembu eliphutshele kwindawo yesithathu kumncintiswano wenkezo ye-Independence oqhutshelwe enkundleni ye-White City koBulawayo namhla, iqembu le-Islanders linqobe le-Harare City nge-1-0. Ohlohlele iqembu le-Islanders uMkhumbulani Banda sekusele imizuzu emine ukuba umdlalo ufike komlindo uyacina. Iqembu le-Islanders lithole inkulungwane eziyisikhombisa ngokuphutshala umncintiswano likwindawo yesithathu. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.